I'm representing Media Alliance of Zimbabwe, Kokela, Zimbabwe Union of Journalists, Media Monitors, the Media Institute of Southern Africa, Voluntary Media Council, Media Center, the Zimbabwe National Aid Diaspora. The gender Media Connect, Chinati, not sure about disappointed. Nguti, Sivela, Kuti Sanganera, Babandi government, which is Kulmisa, Nguti, China, Esufunayo, MTN Lomu, Chauweayo, Ilokula Lok. Kota ukanya kuti kona kona iaipa le epumileyo bayibisele bachintsha nje amabala akulalutho olutshintshileyo izinto esizikhulumileyo sikhulumisana labo siyabhala sikhangelana sikhulumisana stakeholders okwama-stakeholders abakuthathanga bafake okokwabo abavele bekuhlosile ukuthi bekufake ukuthi beqhubeke behlukuluza imithathelo ezindaba besikhangelele ukuthi kuthiwa khona iZimbabwe government yentsha le new dispensation is open for business. It is closed for the media. Ivaliwe nawukhangelele izindaba.
Ngamafitshane ungasichasela ukuthi kuyini elalifuna kube khona okungasafakwanga kulo mthetho.
Akuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Wakhanya ukuthi i-IPA sasisolana layo ukuthi i-IPA sicele ukuthi khona umuntu okuthiwa yintatheli izindaba. Kungadingakali into eziningi zokuthi khona ufunde ngaphi le degree enjani ngoba ukubhala ukuloba loku ukuloba i-news izindaba lezi akudingakali ukuthi umuntu kumele ebe eqeqetshile waze wathola i-master waze wathola i-degree balakho abazala lakho izinto ezinjani kodwa kwakhangela lolu umthetho okhona ukungosela into ezinjani ngalo lokho esipha amandla Zimbabwe Media Commission eyiyo umele iregistre itatheli izindaba.
Ubona iphumelela yini edalele ephalamende lapho ezahluzwa khona?
Izaphumelela ngoba iqembu elibusayo leZANU-PF abalawo amandla okuthi khona ziphikise into evini imbi. They are whipped into line. Loba into imbi, loba into iseludaka, badla udaka lona lolu. Ngoba bakhona ngale bona bafuna ukudla imali kuphela abalawo amalungelo abantu beZimbabwe yathi bezama sizama ukuthi sikhulumisane lawo amadoda lawa labakhosikazi labo abephalamende abeqembu elibusayo hhayi kukhanya ngazathi bona vele lokhu befuna ukulandela lokhu abakuthi ngesikhiwa yimugabe izimo kumbe ngale singathi ise izimo